lundo ta wa brainwashwa MRP ngoba MRP ile inyi extremism enkulu kakhulu emangalisayo ngoba indlela ababona ngayo bona ngani babonena kachana kakhulu lendlela okubona ngayo abanye bonke for example MRP iya believe yona ukuthi khona iMatabeleland kufuze yehlukane le themashonaland izimele yodwa beyithi imthwakazi but ungakukhangelisisa kwinto kwakhona konke abakhuluma ngakho bona ngokwabo abazithi bayimthwakazi yakhona kabala sivumelwano sabo yena njengomthwakazi ukuthi nxa kuthiwa khona umthwakazi kutshubani lobani lobani khona lokho ngokwakho into abangazake behlale phansi ukuthi bekhulumisane ngayo baya bebhizi nje bekhuluma sithi mthwakazi 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 but ngaphakathi na kwendawo yona leyo abayithi mthwakazi kulabanye abazithi asomthwakazi ngokunye but I think nje bazidobhela onkonye ongumuntu kwabo okwebhinga lakho bakubrainwasha lakho ukuthi kube angani kuyazwisisa ukuthi into okuthiwa imthwakazi umbe into abayilwelayo yikuyini akazwisisi lutho lundoda akazi lutho niks lento ayikhulumayo yinto nje okuthi kumbe uke wayizwa nje lapha kade bemtshela khona la esebuya sezama ukuzoyiphinda ukuthi no bebesithi lokho kodwa nje iqiniso elikhona Chris ukuthi I think ukuzwisisa kukalundoda kuyamhlupha yikho engaboni umehluko phakathi na kweMDC Alliance kweMDCT leTripleC umehluko kawuboni yena ubona into one because kuye ayinto efanayo but lokho siyamxolela ukuthi ebone njalo kwesinye isikhathi ukuthi kabonisisi so kuyavunyelwa ukuthi la engabonisisi nxa sesiyakhuluma ngokuthi khona lawa maphathi wonke ngawe emashoneni you know angifuni kumbuza ukuthi khona umongameli weMRP ngwangaphi and yena lo okade khuluma ngwangaphi ngabe sesiyakuba lilizwe yini liyakuthi omunye lomunye lapho avelela khona kazifakela bele bandla lakhe elomhlobo wakibo okutsho ukuthi nxa kungaba njalo okutsho ukuthi phela lokuyo sesiyakuthi lomunye lomunye imuli yakhe uzafuna ukuthi phakathi na kwemuli yakhe kube lo president no asingeke sasebenza ngaleyo ndlela so ngamafitshane nje I think ingcono ngitsho ukuthi alwana undoda nje hayi uyazamazama but abayazi into abayenza because eMatabeleland yakhona lapho abafuna ukuthi khona bethi bona bale agenda abalayo kabala backing yabantu bonke in fact kabala sekelo laba bantu yikho bengelala council kabala la sobu kabala la structure noma isisodwa laba bantu ngabantu nje abahamba bekhuluma yena lo yabe khuluma ngambuzo ukuthi noma unkosikazi wakhe uyamlandela yena dodi kamlandeli so hayi I think yikho khona lokho engikubona.